I-Russia ihlasela i-Ukraine. Mhlaka 24 February 2022 emadabuka kusa, i-Russia yaqalisa ukuhlasela i-Ukraine lanxa ababusi bomhlaba abatshiyeneyo babezamile ukuthi kungabi lempi. Yiwuphi umonakalo ongaba khona emhlabeni ngenxa yempi le? U-Antonio Guterres, ongunobhala we-United Nations, ukhulume ngayo indaba le emalangeni wathi, kuza kuba lokuhlupheka okukhulu emhlabeni wonke. Futhi akusoze kube lokuhlaliseka emazweni aseYurophu lakwamanye emhlabeni jikelele. IBhayibhile lithi izenzakalo zonke lezi zitshengisana. UJesu Kristu wathi kwakuza kuba lesikhathi lapho isizwe sasizavukela khona isizwe, lo mbuso uvukela umbuso. Matthew 24:7. Vala isihloko sesizulu esithi, siyini isibonakaliso sezinsuku zokugcina noma ukuphela, ukuze ubone ukuthi iBhayibhile litshengisa ukuthi izimpi ezikhona lamuhla zigcwalisa isiprofetho esakhulunywa nguJesu. Ibhuku likaSambulo lifanisa izimpi lomgadi webhizi ohlezi phezu kwebhizi libomvu gebhu, njalo sosokuthula emhlabeni. Isambulo 6:4. Vala isihloko esithi ngobani abagada amabhizi amane, ukuze ubone isiprofetho lesi esiphathelene lezimpi ezikhona lamuhla. Ibhuku likaDaniel lakhuluma ngokulwisana okuphakathi kwenkosi yasenyakatho lenkosi yaseningizimu. UDaniel 11:25-45. Bukela ividiyo ethi isiprofetho esagcwalisekayo. UDaniel isahluko 11, ukuze ubone ukuthi kungani kuthiwa iRussia labangani bayo yibo inkosi yasenyakatho. Amabala ngaphansi athi, ukuze uthole okuningi isiprofetho lesi, bala isihloko esithi, inkosi yasenyakatho esikhathini sokugcina, lesithi, ngubani oyinkosi yasenyakatho lamuhla. Amabala ngaphansi aphelela lapha. Isambulo siphinda sikhulume ngempi yosuku olukhulu lukaNkulunkulu Somandla. Isambulo 16:14-16. Kodwa impi le ayifanani lezimpi esizibona lamuhla eziba phakathi kwezizwe. Vala isihloko sesizulu esithi, iyini impi ye-Amagedoni, ukuze uthole okuningi ngempi le ezakwenzakala esikhathini esizayo. Kungani kumele ube lethemba lokuthi izinto zizaba ngcono esikhathini esizayo? IBhayibhile lithi uNkulunkulu uzathulisa izimpi kuze kube semkhawuleni yomhlaba. Ihubo 46:9. Vala isihloko esithi ithembe limayelana lekusasa elingcono, ukuze ufunde okuningi mayelana lekusasa selithenjiswa nguNkulunkulu. UJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathandazele ukuthi umbuso kaNkulunkulu uze. Matthew 6:9-10. Umbuso lowo ngurhulumente osezulwini oza kwenza ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni, futhi intando kaNkulunkulu ihlanganisa lokuthi kube lokuthula emhlabeni. Ukuze ufunde ukuthi umbuso lowo ungakunceda njani, bukela ividiyo ethi uyini umbuso kaNkulunkulu. Kulabo fakazi bakaJehova bedlula 129,000 abahlale e-Ukraine. Labo balingisela uJesu ngokungangeneli kwezombusazwe lasempini, njengabo bonke ofakazi abakwamanye amazwe. Emhlabeni jikelele, ofakazi bakaJehova baqhubeka betshela abantu izindaba ezinhle zombuso, oyiwo zaqeda izimpi kanye lakho konke okuhlupha abantu lamuhla. Matthew 24:14. Sicela ukuthi usithinte ukuze uthole okuningi mayelana lethemba esilithole eBhayibhelini. Isihloko lesi siphelela lapha.